Ezindabeni zethu lamhlanje kungomvulo zibandlela 28, 2019. Iningi labantu emzini wembari lilahlekelwa yimpahla ebiza imali eningi. Kulandeka ukubhidlizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende lamasosha besithi akhiwe okungekho emthethweni. Kukhethwa inye ikomishini ebikwa izogcwalisa okwakhuthazwa ngeyakhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa Mnumzana Khalima Mhlante eyacubungula imbangela yokulowa kwabantu abayisithupha ngemva kokhetho lomnyaka odluleyo. Kwezemidlalo, umqoqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elayilenders uMadinda Ndlovu uthi ukuqhatshwa kukaBeyithemba Ndlovu kuzakwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayikusasa yaleli qembu. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi eZimbabwe. Abantu behlukuluzwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kazi lutho ngakho. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye uStudio 7 ngo-7 ntambama lango-6 ekuseni. Kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580, lako 6080 kHz, wisho 2 wave.